Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 24 kuNhlolanja 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayisini ndlela yokulungisa icala elinjengomsizazwe elinjengekusawoni. Sakwenziwa ngaleya ndlela, icala elikhulu leliyana kumele kube nguye wonke umuntu ophathekileyo.
Udaba lokugejwa kwamathambo abantu ababulawa igugura wundi soluphehle imbono etshiyeneyo.
Udubo lolu lokuswelakala kwamafutha ezimota solusikweli semuva kakhulu.
Bayakhala abaningi ngokuthengiswa kwamafutha ezimota ngedola leMelika.
Okufikayo kuyadliwa nje ngoba njengoba le ndlala ibhahe kangaka nje uma kufike lezo nhlanzi abantu bafike bazidle.
Izitolo ezinkulu ezithengisa ukudla kwele South Africa ezibalisa eseShoprite leseCheckers sezikhuthaze abathenge inhlanzi zamagabha ukuthi bengazidli. Kwenziwa umhlangano omkhulu eVictoria Falls okhokelwa inhlanganiso ye-United Nations. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uqoqa ukuhlangana lenkokheli yosiko eMathebeleland phezu kohlelo lokugebha amathambo abantu ababulawa igugura wundi ukuze bangcwatshwe kutsha soluphehle imbono etshiyeneyo. Lanxa bekhona abathi ngempela abantu laba kumele bangcwatshwe kutsha, abanye bathi uMnangagwa kumele aqale akhulumisane lezihlobo zabantu laba njalo axolise. Abanye njalo bathi kumele abaphatheka kulumbhuqazwe babotshwe bavalelwe entolongweni ukuze kube lokuxolelana okugcweleyo. UMnangagwa uhlangane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zeMathebeleland kobulawayo kumaviki amabili edluleyo, kodwa abanye bathi inhlanganiso lezi kazikwazi ukukhulumela wonke uZulu weMathebeleland lweMidlands othintwa igugura wundi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Vele into eyenziwa nguhulumende into engaqondanga, kuzanywa ukuganga ngokubona kwami, kuyaganga nje lapho kuchitha isikhathi sabantu. Kakula njongo yokulungisa udaba lwegugura wundi, kodwa bafuna ukulungisa ngendlela ezakwenza bazuze, babonakale bengalacala, babonakale bengabantu abancedayo. Usesiza uMnangagwa endaweni lapho afika nguhulumende ngabo-1980s abaqeda khona abantu. Sesiza namhlanje ngumuntu ongathi uzonceda abantu ukuthi kumele bambonge. Ngizonisiza ngodaba lwegugura wundi asixoxele. Ayisini ndlela yokulungisa icala elinjengombhuqazwe elinjengegugura wundi. Sakwenziwa ngaleya ndlela. Ayisilo siko ukuthi ungadinga indlela yesiko. Icala elikhulu leliyana kumele kube nguye wonke umuntu ophathekileyo. Kanti-ke abakhulu emsebenzini wokulungisa udaba lwegugura wundi kumele kube yithi thina esafelwayo, esalimalayo, esiyithi esadlula phakathi kobunzima begugura wundi. Hayi ukuthi kube nguMnangagwa onguye odrive ibhasi yokulungisa udaba lwegugura wundi.
Inhlanganiso lezi ezikhulumisana loMnangagwa zithi zimela abantu beMathebeleland izifiso zabo okugoqela obona abafelwa izihlobo, akunjalo yini?
Angeke ngibaphikise kulokho ngoba phela abantu bahlukahlukene ngobunengi, khuluma ngabantu abangamamiliyoni abaseMathebeleland. Kodwa mina labanye asivumi ukuthi uMnangagwa abuye esengumesiya kule ndawo, esengumsindisi, esenguye othi ngiyalinceda ngodaba lwegugura wundi. Ngabe ube ngumuntu ozinikeleyo, ngabuya khulula lolu daba lwenziwe ngendlela abantu abafuna ukuthi balungise ngayo. Ungakhangela indlela le yokuthi kugejwe, kungcwatshwe abantu. Yena izizathu zakhe zokuthi kwenziwe kayisizo thina esilazo. Kumele kulungiswe yona lento le, licala lawana mangcwaba. Amele athwithwe aphathwe njengecala, alungiswe njengecala. Isintu singene ngemva kokuba sekuthwe leli licala. Ngaphandle kwalokho akulanto ezasebenza. Yebo kambe ukukhulumisana kuhle, yebo kambe ukuxoxisana kuhle, angiboni ukuthi bakhona abantu abangakuphikisa lokho ukuthi ukuxoxisana kuhle. Kodwa kungaxoxiswana kuyukuthi umnanga kufika engumuntu ozosiza abantu, kodwa engumuntu ovuma icala esamukela ukuthi abantu baqedwa i-ground, ngakho ufuna ukwazi ukuthi kulungiswe njani.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelayo ekobulawayo. Abasekeli be-MDC ababili umnumzana Makomborero Aruzibishe lomnumzana Alan Moyo ababotshwe ngolwesine ngeviki edluleyo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho bakhululwe ngomthethwandaba kamantshi namuhla ngemva kokubavumela ukuhlawula imali yesibambiso i-bail. Umnumzana Aruzibishe lomnumzana Moyo babotshwe ndawonye labanye abedlula amatshumi amathathu ngemva kokutshengisela kwabasakhulayo bebandla leli eHarare ngolwesithathu besola umbuso weZANU-PF. Kodwa abanye baphanga bakhululwa bengetheswa ngacala. Igqwetha lababili laba umnumzana uBeyishaba utshele iStudio 7 ukuthi umantshi ubahlawulise amadola ayinkulungwane eyodwa ngamunye e-bail. Uthe njalo kumele bayezivika emapholiseni kabili ngeviki. Udaba lwabo luzathethwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota luyaqhubeka elizweni njalo abanye sebewathengisa emkambo wensitha ngedola lemelika kulandela ukuvunyelwa kwamanye amagalaji nguhulumende ukuthi bewathengise ngemali yemelika. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Lokhu kulendwendwe kwamanye amagalaji eHarare loba nje uhulumende sevumele abanye ukuba bathengise amafutha ezimota ngedola lemelika. Amafutha la athengwa yilabo abaledola lemelika ukuthi abangelalo badinga amafutha emagalajini athengisa ngama-bond notes. Amafutha epetrol abiza imali esuka $1.10 kusiya $1.20 kusilinganiso selitha. Abantu abaningi bathi kabenelisi ukuthola imali engaka ekuthenga amafutha ezimota. Amanye amagalaji athengisa amafutha ngedola lemelika agoqela elezuba Total leGlobe Petroleum lapho okulokhu kulendwendwe. Egalajini leTotal kumgwaqo kaSamora lo-50th Street omunye othengisa amafutha ubethela ezigubhini engathengiseli abezimota. Kwelinye igalaji elisecileni ledale lephalamende bekulendwendwe ezimangalisayo. Umtshayeli obekudinga amafutha ezimota umnumzana Brighton Mudzingwa uthi bathwele nzima.
Ndilega bafio fio kuto hajira because fio umnomuka kuti zvutenera magaraji kuti pairi ndepapi
fuel is 27 nzima uva singaitola njani loba ngapi sitanga 1955 emagarajini emkambo omnyama akaitenyeki emkambeni omnyama ufuna imali yakwele medika nxa ule mali yakwele medika awusweli ifuel.
Lokhu kusekelwe ngomunye odinga amafutha ezimota umnumzana Chuma.
Ndichaje mbereki Maria Gawanda akwanise kuyiwane ukubhadala kombi.
Ukuthi sitshele abadala ukuthi sibhadalisa i-$10 akwenzi. Saqala sithi $6 kodwa abadala kabalayo imali. I-$10 asingeke sithi yikutula kodwa abantu abalamali.
Abagada imitshova abanjengomnumzana Kutsa Isithole uthi nabo bathwele amagabha avuzayo.
Udubo lolu lokuswelakala kwamafutha ezimota solusikwe lisemuva kakhulu ngoba kathesta nanzela ukuthi imichova layo isinlutshwane imichova ethola ifuel so esikhathini esiningi silakho ukuthi sime simelelele le imichova engabuyiyo njalo isidula emsebenzini sesizwile olokho sixolisa ngokuphuza kuya emsebenzini lakho ntambama nxa sesibuyile ezindlini siyafika ebusuku abantwana sebelele so ngabe uhulumende uyangenela aqede lolu dubo ngoba khona sibili ukusebenza ngenxa yokuthi loba unamagetsi sibinxa ihamba senanzela ukuthi lakho ufunakala ifuel naleyo ukuthi sithele ama-generator ethu la konke lokhu sokusiphambanisele kakhulu.
Umnumzana Lafios Banda laye uyakhala okumangalisayo.
Affecta ku transport ngoba i transport ama prices angkhona ukuthi sigade siyemisebenzini kumbe kuma business esibuya kuyo sithala nzima ukuthi thoi transport yetholakala amazubuko yes akhona but they are limited and amazubuko they are not time conscious some of us imisebenzi yethu i time conscious siyawumele uhambe ngesikhathi so ukuthi umele uzubuko kugcina ungasabambi isikhathi sokuthi siye emsebenzini njalo kugcina kukuxotshisa ungani wona awukho serious or professional ngomsebenzi.
Amagalaji athengisa amafutha ngemali engange $19.55 Zimbabwean dollars idizili kuthi ipetrol yenza $18.28 Zimbabwean dollars. Sethulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Fortune Chase umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende obona ngezomlilo kagesi lamafutha. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kobulawayo lakho abaningi bakhala ngokuthengiswa kwepetrol ledizili ngedola leMelika besithi kabayiholi limali. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abathwala uZulu bathi kabe nelisi ukuthenga amafutha ezimota ngedola leMelika ngoba abantu behola idola leZimbabwe abahlawulela ngalo imichova. Omunye wabachayeli umnumzana Mike Sibanda uthi abantu behluleka ukuhlawulela imichova ngedola leZimbabwe.
Ifuel ethengiswa ngeUSA ifuel esingeke sikwanise masisebenza like njengabantu bomchova ayikwaniseki because abantu abaholi iUSA plus iUSA li very expensive angakula muntu olutholayo lapho. Abantu bakhala kakhulu ukuthi bebhadale leyo mali even ibhondi abakwanisi ukulibhadala. IUSA foreign currency or iRand abakwanisi ukulibhadala. So that's how isikhathi ukuthi amagaraji eyenze iswipe ekokheshi layo neibhondi.
Omunye njalo umchayeli umnumzana Mxolisi Dube uthi imota azisagcwali ngoba amafutha ezimota akhwela njalo nje.
Hayi, ipetrol asisakwanisi ukuyithenga ngama-US dollar ngoba kasila access yokuwathola. Wonke umuntu obuyayo efuna ukugada ezimota zebhizinisi efuna ubhadala ngebhondi. So ngakuba siphatheleni ukuyathenga i-US dollar kuyakutshela inkalakatha zezimali ukuthi sosenza ibhizinisi lethu ibe nzima. Kuqala sasikwanisa ukuthi aya 2 trips, 3 trips, khathesi sophuma imoto eyi-1 ngelanga lakho nzima. So hayi ifuel ngayo atleast igovernment iyasenzela ngcono iyehlise yenza ukuthi abantu bekwanise ukuthi behambe. Esikhana ukuthi shazelwe ngama-US dollar njalo still okhe ihlala ikhwela njalo nje. Khathesi umuntu namuntu agade imoto ngu-$30 sasu i-petrol ikhwele ethebuya sasa simshaja $30 kasakwanisi sekuyela emuva. So imota zethu azisagcwali.
Umbalisi umnumzana Elliot Zulu ohola idola leZimbabwe uthi amafutha ezimota kawathengeki ngedola leMelika.
Mina le ndaba yokuthenga ifuel ngeforex ayimphathi kahle le. Ngibona kuyindaba engekho right kakhulu ngokuba thina sisebenza sihola ibhondi. So nxa uyafika egarajini kuthiwe ukhiphe iforex uyabuya lithathanga.
Kodwa umchayeli wezimota umnumzana Prince Chirisa uthi kulungile ukuthengisa amafutha ezimota ngedola leMelika.
Ndithi hayi kurayithi lokho okwenzakeleyo ukuthi i-fuel prices zibe ku-forex. Kukhona kuzalikhukhumela ukuthi everything somele ku-forex.
Umnumzana Dumisani Hadebe uthi kungcono ukuthenga amafutha ezimota ngedola leMelika kulokusebenzisa idola leZimbabwe.
Kungcono selokuthi umuntu ma ethenga ifuel athengele ama-US dollar kungcono kakhulu ngoba isikhathi osipendayo ulayinela ifuel le emagaraji athengiswa nge-RTGS hayi siningi kakhulu. Uyalayina sikulo uvi nako 7 hours lokhu ulayinile kodwa le ethengiswa nge-US dollar le especially lapha ko-floor ku-plant road idola 25 per litre ngiyathela i-5 litre kamenje futhi ifuel yangikhona iyalasta.
Amafutha eZimbabwe athengiswa ngedola 25 ngedola leMelika kuthi ngemali yakuleli yi-$19.04. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izitolo ezinkulu ezithengisa ukudla kwele South Africa ezibalisa eseShoprite leseCheckers sezikhuthaze abathenge inhlanzi zamagabha ezilesisindo se 400 grams ezohlobo lweCape Point, Saldanha, Shoprite, Checkers leOK House Brands ukuthi bazivisele lapho abazithenge khona ngoba bengazidla bazagula. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko ethulwe inkampani yeWest Point Processor okuyiyo evalela lezinhlanzi emagabheni ibisizithengisela izitolo zokudla iShoprite leCheckers, inhlanzi esemagabheni lawa azilungelanga ukudliwa ngoba amagabha akhona avalwe ngendlela enza zibe ingozi emzimbeni. Linkampani ithi inhlanzi lezi zisemagabheni alesisindo se 400 grams kuthi ke phandle kwazo zibhalwe Pilchards in Tomato Sauce, Cape Point kumbe Saldanha, Shoprite brand, Checkers brand kumbe OK House brand. Okuyizwe semagabheni ayingozi zile nombolo kumbe batch codes ngolwemzini UZST2 kumbe UZSC2. Ngokutsho kwengcitshi, amanye ala magabha abonakala ngokukhukhumala. Bonke abathengele izinhlanzi bakhuthazwa ukuthi bazibuyisele ezitolo lezi baphiwe imali yabo. Lumbiko sitshening lezalwane zeZimbabwe zikhathazeke kakhulu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Mathudu uthi ngenxa yokuthi lezi nhlanzi zilento ngephansi, iningi elihlala kwele South Africa lisebenzisa zona njengesithebo.
Mase zisukile lapha South Africa zaya Zimbabwe, ama chances okuthi lezo nhlanzi ziphinde ziphendukise zibuye ngapha South Africa zibiswe lapha ezithengwe khona angakanani? And abantu mabe receiver ukudla ekhaya bavela bakudle nje ngoba kukho makufika nje kuyadliwa. Asikho isikhathi sokuqala ukuthi kulinde ukuthi kuzwakale ukuthi lokukhulunywe noma kulunganga. Okufika kuyadliwa nje ngoba njengoba le ndlala ibhahe kangaka nje makufike lezo nhlanzi abantu basike bazidle.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi usizi ukuthi iningi labadabuka eZimbabwe kungenzeka kudala lezi nhlanzi zathunyelwa emakhaya zadliwa ngabazali lemuli eseZimbabwe.
Senkingeni enkulu kakhulu. Sesihlayela emosweni wenkosi ukuthi bakithi abantu bakithi abazange bathenga lezo zinto ezitholakale zingekho rayi.
UMathuthu uthi kungenzeka vele labanye abangakazidli khonale eZimbabwe abasoke bawuthola umbiko wokuthi bangazidli.
Ngicabanga ukuthi uma kuyikuthi lobo butho obukhona kulezo nhlanzi buzobulala abantu, abantu abazokufa ngabantu baseZimbabwe kakhulu. Ngoba lokuthi zibuyisele, lokuthi imeseji zifike kibo ukuthi inhlanzi lezo zilungile ziphenduke, izofika nzima. Izofika nini? Lokuthi zile zibuko ziphendukiswe lezo nhlanzi, kusafunakala bo-transport bokuthi lezo nhlanzi zisuswe futhi eZimbabwe zibuyiswe ngapha eSouth Africa. Asazi bakithi, kodwa ngicabanga ukuthi kungenye into nje engazi ukuthi singayithini.
Ngaphandle kwabeZimbabwe abahlala kwele South Africa, lalabo abathumela izihlobo zabo ekhaya, iningi lezitolo zeZimbabwe zithenga ukudla kwele South Africa. Okungenzeka vele lezi nhlanzi zigcwele ezitolo eziningi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku live talk lamhlanje sixoxa ngokusilela kwamafutha ezimota ngesikhathi abanye sebewathengisa ngedola leMelika. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli kahulumende wakwele Lesotho, umnumzana Thomas Thabane, umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa icala lokubulala owake waba ngumkakhe unkosikazi Lipolole Thabane owayesilwa laye. Umkakhe omutsha unkosikazi Mesaya Thabane ubhekane lecala elifanayo. Amagqwetha akhe athi kumele icala leli lithethwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court. Umkhuhlane we-coronavirus usubhidliza imikambo yemali emhlabeni wonke jikelele eyama-stock markets kulandela ukumemetheka komkhuhlane lokwele China, e-South Korea lakwamanye amazwe. Umkhuhlane lo usubambe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisishiyagalombili 77,000, wabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2,592. Enye imuli eMathebeleland North iphila kahle kungakhathalekile ukuthi omunye wabazali uphila legciwane lengculaza, kuthi njalo isithandwa sakhe kasilalo leligciwane. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abantu laba balabantwana abathathu abangela gcikwane lengculaza, isimo sabo sesiveze ukuba abathetheneyo ababili, omunye ongela gcikwane lengculaza bengahlala kahle. Inhlanganiso elwisana lokumemetheka kwegcikwane lengculaza ikhuthaza ukuba abantu bazi isimo sabo ngomkhuhlane lo ukuze baphile kahle. Zinengi imuli eziphila legcikwane phakathi kukamama lobaba abekhona ongela gcikwane, njalo kulandelwa inhlelo zokuvikela ukuthelelwana kwegcikwane imuli zibe labantwana abangela gcikwane. Unkosikazi Nombulelo Nyoni oleminyaka engamachumi amane lanye oyakhele eMathebeleland North eSt Paul's eLupane uchaza isimo sakhe.
Hayi, mina ngiphathekile, ngaba nje umkhuhlane iHIV ngo-2008. Ngangizihambela nje esibhedlela siyasithi kahle ngiyethestwa nje, ngafika ngathestwa ngabamba ngasele ngiqalisa amaphilisi so ngiku-art. Into engihluphayo ukuthi mina ngaba nje nganatha amaphilisi but ubaba kanathi. Bonke labantwana after that sembanjwe ngazala abantu abama bayi-2, abantu bami bonke bayi-right, bayi-clean, babu-negative. Kuyangihlukuluza ngoba ngiyakudinga, ngiyakuswela ukuthi kanti umkhuhlane lo ngawuthatha ngaphi. Ngoba vele ubaba sisonke kuyagqokile i-charge lomkhwenyana sizihlanganela nje.
Unkosikazi Nyoni uthi uyajabula ngoba umyeni wakhe uyasamukela isimo sakhe. Ungezelele ethi kuba nzima ukunatha amaphilisi umuntu engadlanga njengoba ilizwe libhekane lendlala.
Ukunatha amaphilisi ungadlanga kunzima, amaphilisi akhona ayenza isiyezi, ayahlukuluza vele umzimba wona, afuna ukuthi umuntu sibile abe le-balanced diet.
Umnumzana Thembani Nyoni uthi uyasamukela isimo abalaso, njalo ikhosikazi lakhe ulithanda okwamagama.
Hayi, mina isimo sikamama ngasamukela ngokuhle, lami ngikhangelela ukuthi kathi ngikuza ngitshintsha njani, njengoba ngangikhangela ngabona ukuthi kungatshintsha nini nxa vele umuntu vele ngila isimo sesokumele ngisamukele sinjani.
Umnumzana Douglas Moyo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eNational AIDS Council uthi kuyenzakala ukuthola omunye elegcikwane omunye engelalo.
Ye, kuyenzakala sibili ukuthi kutholakale ukuthi omunye walaba ababili abahlala bonke kumbe ngithi abathanda nayo omunye atholakale elegcikwane le-HIV omunye engela. Bakathekileyo nxa sokutholakale umumo onjalo yikuthi lowo otholakale elegcikwane ahlaqalise ukuthi afakwe ehlelweni kumbe anathe amaphilisi esiwathi antiretroviral therapy.
Umoyo uthi balohlelo lokuhlola abesifazana abazithweleyo ukuze bavikele ingane ekubambeni igcikwane lengculaza.
Ake sithi nangu umama usehloliwe esiyabhalisa isisu esibhedlela. Athi ehlolwa lapha umama kutholakala ukuthi ulegcikwane le-HIV. Kulezi insuku nge test and the treat iprogram ekhona umama uhlakhuthazwe ukuthi ahlaqaliswe ukufaka ehlelweni kwenzela ukuthi amaphilisi lawa iart ayehlise amathuba athelele ingane yakhe igciwane.
Ilizwe alikabi lenani eliqotho lemuli lapho okulobaba olegciwane lomama ongelalo kumbe umama otholakala elegciwane kodwa omunye wakhe engelalo. Ngomnyaka ka 2018 eZimbabwe kube labantu abedlula isigidi esisodwa i 1.3 million abanegciwane lengculaza. Phakathi kwalaba bantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lasifica mnemibili 38,000 ababamba umkhuhlane wengculaza ngomnyaka ka 2018. Ngimele iStudio 7 ngikwaBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Usuqalile umhlangano omkhulu ohlolisisa inhlelo ezithiyeneyo kuzwekazi le-Africa we-African Regional Forum on Sustainable Development. Omunye walabo abasemhlanganweni lo eVictoria Falls ngunkosazana Amina Mohamed, ongumsekeli kasibalukhulu wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations. Okunye okuxoxwe emhlanganweni lo ngokuhambelana lezifundo ze-science, i-technology, engineering le-mathematics. Umongameli Emmerson Mnangagwa obekhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namuhla. Omunye wabasemhlanganweni lo ngosakhulayo unkosazana Hlengi weMthethwa, yena oxoxelo Mike Wobe we-Studio 7.
Ngiyajabula nje ukuthi ngihlalisipha nokuthi ngihlanganyele la mazwe amaningi awe-Afrika ukuxoxisana ngokuphumelela ngentuthuko ye-Afrika. Into engijabulisayo ngomhlangano lo esilawo yikuthi kukhanya baqakathekisa ukuthi sokumele sitshintshe indlela esebenza ngayo. Isimu nxa uyikhangelile bathe khona a decade to deliver a transformed and prosperous Africa. So basinika 10 years lezo zilandelayo ukuthi guys sokumele siguquke indlela esebenza ngakhona, siguqule indlela esikhuluma ngakhona ukubana senelisi ukuthi singakhulumi kuphela but si-implement konke lokho esikhuluma ngakhona.
Kukhona na osekuqanjiwe okuqakathekile okumayelana ngokuthuthukiswa komnotho kweZimbabwe njalo ukuthuthukiswa kwabantu abasakhulayo?
Alright, into ekhona abantu abalokhu beqakathekisa I think ikhulunywa njalo Regional Director no-Representative of UNESCO uProfessor Hubert Gisgen uthe khona kumele sikhande ukuqakatheka kwe-science, technology and innovation ngoba kumele siguqule indlela abadala abasebenza ngakhona. Sinanzelela ukuthi science and technology is the only way to go forward in terms of ukuthuthukisa amazwe ethu.
Ubona ngani kukhona okuzaphuma emhlanganweni lo okulakho ukuthuthukisa abasha kweZimbabwe?
Inkalakatha Mike ukuthi abantu banike izindlela zokuthi bathuthukise because ukukhalaza okuningi engikuzayo vele ebantwini abathi indaba yimali.
Unkosazana Hlengi weMthethwa ngosakhulayo. Uma ikuphinde waxoxa njalo lengcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuqakathekile ukuthi omongameli lezikhiqamfundo laba abazisayo uhamba kwemnotho bahlangane. Kodwa inkinga yokuthi vele into eze-Africa iy'khulumo zakhona zizaziningi liyakhulunywa kodwa akulazitheli akula into ephumayo eqondakalayo bekhuluma nge-agenda 2063 bayabe sebeyangasekho. So akula accountability akula ma-milestone. So kuqakathekile ukuthi nxa kukhulunywa ngomnotho kakube labantu abazisayo kungabi labantu abembuswazo kuphela. Ye ukuhlangana
siyezwa UN Deputy Secretary uAmina Mohamed esithi umhlangano lo ukhangela ukuthinta indaba zomnotho. Kukhona ungaphuma na ongalethi nguqoko kweZimbabwe?
Ikho engisho ukuthi into zomnotho inkinga ayiqondani lomnotho lokuyanga eZimbabwe ziyazakala. So kubhalwe ama-policy papers amaningi siyazi ukuthi kutshontshwa kwama-resources, i-corruption, into zakhona ziyazakala. Into eqakathekile ukuthi bazimisele na ukuthatha izimilo eziyabe zithethwe emhlanganweni.
Namhla bekulo mhlangano we-African Regional Science Technology and Innovation Forum lapho sizwe uProfessor Amon Murira esithi kumele siqakathekise imfundo ze-science science, technology, engineering kanye le mathematics ngenxa yokuthi kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Wena ukubona njani lokho?
Yebo, iqiniso ngoba siyazi ukuthi khathesi isikhathi esiphila kuso isikhathi se-5G, isikhathi sokuthi ifuduke eziningi ziqondane le technology. Khathesi nxa amagetsi engekho kakusakhulu nangamana ngamalanti ewa.
Siyabonga mnumzana Rejoice Ngwenya, incwethi kwezenotho. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.